Hayi lapha ilanga lekhisimusi liyathakazelela kakhulu kakhulu kakhulukazi ye ngaba izimoli bayahlangana bethengelana iziphiwo kakhulu kudliwe kunathwe sibili. Hayi liyathakazelelwa phose lakho kodwa kuyafanana lekhaya nxa kwakwakhiwe ngoba abantu babehlangana lezimoli bavele indawo zonke kodwa nje ekhaya ngiyabona sokuphanjaniswa umomo wezinto
ye siyabona ukubana ngapha kwele Melika kuyaqakathekiswa inkolo ezehlukeneyo okokutsho ukubana bakhona abangasomakristu abangananzi leli langa baningi yini?
I think ngiyabona bakhona abangananziyo baningi sibili kodwa angikhole ukuthi nxa uqathanisa lobuningi balaba balinanzayo yabona abalinanzayo baningi kakhulu ukuthi laba abangalinanziyo bagcina bengakhanyi bagcina besiba yingcosana nje.
Ye kodwa siyabona kulelinye njalo ilanga lesikristu eliqakathekiswayo ele-Thanksgiving. Ungathini ngaleli langa nxa uqathanisa lele khisimusi ayafanana yini indlela akhangelwa ngawo?
La malanga vele aphosa lengane aba ngotshikile obhanga sengahle ngithi leli futhi layo liphezulu ngoba leli especially ngeza ukuthengisa ngoba kuyathengwa kakhulu into ezipho lani lani so leli liyaqhama kakhulu kwedlula leliya.
Ngeliphi eledlule lini?
Lele lekhisimusi. Ikhisimusi liqhamile ngoba lathi emsebenzini asebenza amandasti lapha siyavala sibile kwamalanga sibile amaviki athile ye kanti Thanksgiving hayi iholiday layo sibile nkulu kodwa ngikhole ukuthi ingafika kuleli.
Manje kuyikuthi uyakhetha ukuthi udlalele ngapi ilanga leli lekhisimusi ekhaya kumbe ngaphele eMelika ungakhetha ngapi njalo ngani?
Khonapho sokuda bunzima khona kulawo nzima sibili ngoba kwakhiwe kuvele kuyikuthi ekhaya konke kakulaohluphekwa lwama-fuel lwamagetsi lwamanzi hhayi ekhaya kuyabe ku-right ngoba ekhaya vele likufunayo lifuna nje ukudla lokunathwayo likholise limoli you know kodwa lapha ngikhuke ngikhona funeka izipho thenge sibili izipho kuvule izipho so ke ngingakhethe ekhaya mina sibili ya yeah.